Kuobala ukuthi njengabantu abasezi ngeVictoria Falls njengomuntu okhokheleyo nxa kusiba le development siyakukhwabitha siyakubongela kuba yinto enhle ngemuntu wonke ukuthi lesigaba sithuthuke kanti ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokheleyo ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenzwa konke eVictoria Falls but kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende ama ministers and all that aba responsible bahamba bakunanzelela ukuthi sokuba ingozi ukuthi ili Victoria Falls ibe ilokhu iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi
kungani usitsho njalo Dube
ungananzelela ababuya bezovakatsha ngeVictoria Falls into abayilandayo abayikhwabithayo lathi esikhulele khompana ngeVictoria Falls into esikhwabithayo esenze sahlala khompana nguzambezi umfula njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni leFalls ezihleziyo ngeduzane leVictoria Falls kanti ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile izinyamazana seziya zinyamazana lala ukubonakala ngeVictoria Falls.
Kubangelwa yini lokho?
Lokho kukhozwa indlela osokuyakhiwa ngayo. Indlela ama game corridors asehamba evalwa. Kuhle kathesi sikubonga sisithi heat development but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona ama fourth and fifth generation azaba ngemva kwethu ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo na. Njalo sisakukhangelele ukudevelopment kanjalo kuyingozi ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala esesizasala sikubambile ngeVictoria Falls ngama buildings abemahle ilizakhiwe ezizabe zibukeka amahotela azabe ebukeka but kungasela muntu owasalayo phakathi ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda konke sokuhambe kwashabalala
ngombono wakho Dube imvelo isivele isiphambaniseka na xa sikhuluma kwenzakala kathesi ngoba idolobho lefolosi selaqhela
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi ngeVictoria Falls uyala ilingulungundu yeganga yona kawusayiboni sezihambe zatshabalala kanti ke esikhathini sonke ubuthola ilingulungundu zeganga zigcwele company town zibonakala impala zibonakala lokhu lalokhu kubonakala kodwa akusekho ungaze uhambe kumafolosi phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kumafolosi phakathi lezi zinyamazana azisabonakali sikukhangela ngelihlo elokudevelopa sidevelopa sidevelopa phela but asikhangeli ikusasa ngapha sidevelopa ngapha sibulalo okunye
ungafisa ukubona kusenzakalani Dube
kuyisifiso sami ukuthi ngabe iVictoria Falls ama-ministers abakhangeleyo o-environment uminister we-local government bayaphakamisa bagizelele indaba inter-the-graded master plan i-expansion ye-Victoria Falls yenzakale ngakuma-satellite town kungaphongi ukuminyana wani indawo sokuhamba kuphambanisa imvelo so yikho kungathi leli development ngithi inhle izisaba-createle lumsebenzi abantu but on the other angle ya hamba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona
Dube ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona ifolosi izaba yindawo enjani
believe me 5-10 years time now instead of ama number tourists ukuthi increase ngeVictoria Falls azahamba ayehle ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona yigela engibona ngayo kangeli le development but iliqiniso kalibekwe obala akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangaphi